Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe mhlaka 21 Mpandula 2018. Amapolisa abehlome ngezikhali ezigocela induku lemibhobho edubula intuthu eshetshayo angene e-media center ngodlame ukuzabopha umnumzana Promise Mkwananzi othajamuka sesijikile esemhlanganeni lentathu yezindaba obephezu kokubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezidaladini zedolobheni leHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa osedolobheni le-New York khonapha eMelika elande umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly i-UNGA ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ngesonto. Iningi labantu likhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zengozi zomgwaqo elizweni ngemva kwengozi ezimbili ezenzakale izolo ezigoqela eyebhasi ebeqonde kwele-South Africa ePolokwane. Abenhlanganiso yabadabuka emazweni ezwekazi labensundu asebehlala kwele-South Africa e-African Diaspora Forum bathi bakhathazekile kakhulu ngenani labatsheketsha begolide bakwamanye amazwe abefela emigodini yakwele-South Africa. Kwezemidlalo, umceceshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi kumele baphutshe imidlalo yalonyaka bephakamise inkezo ye-Chibuku Super Cup ukuze kucace ukuba kule ngqubela phambili ekwakheni kwakhe kutsha iqembu leBhoso. Ku-Livestock namhlanje sikhangela ingxabangxoza eqhubekela phambili phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa ezidaladeni. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa elezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.